Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 yesonto mhla 7 zibandlela 2023 ngokipstube. Endaba zethu lamhlanje. Uhlengwa abantu abalithumi lanhlanu abadilikelwa ngumgodi. Ukhuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe.
Omunye lapha bekhuluma ngolimi lwesitshona ethi yena kuzomele badudulwe laba bantu baye lesoto ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vela vele kubuhlungu ukuzwa kuthekiswa abantu bakithi.
Uyaphokozela eZimbabwe ngenxa yohlelo lwegugurawundi okumele lukhokhelwe ezinduna.
Imatebe ndifile ngendaba zegugurawundi ulithumela abantu babazotsha abantu bababulayi alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi ya-afecta sonke lami ngindu
kodwa liyayithika. Liyayithika.
Sizalethulela ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abemba amatshe aligugu emgodini weRed Wing ePenalonga olensuku ezimbalwa wadilikela sebehlengwe nguhulumende lenkampani ezijeneyo. Umphathintambo kahulumende wezemigodi uMnumzana Soda Jemu uncome okwenziwe izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo abadonse ndawonye bahlenga abantu laba besekucatshangelwa ukuba bazafela emgodini lo ophansi kwenkampani yeBetter Brands ekaMnumzana Scott Sakupanya. UJemu uthi kusetshenziswe imitshina yama-satellites yokudingisisa ukuba abantu laba bangaphi kwasekugejwa bayaphutshela lapho kade bedilikelwe khona ngumgodi lo. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathele ngokuzwa abantu bethuka izalwane zakule South Africa besithi kumele zihlaselwe ngoba ziyabazonda. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le, uthi kulabanye abathi sebediniwe ukuthukwa izalwane zakule South Africa. Konke lokhu kukhanya kudalwe ngamalunga ebandla leDemocratic Alliance abemba abadabuka ababambe abadabuka eZimbabwe ekade bezama ukuchapha uLimpopo ongekho emthethweni. Ayisizwe uMkhwananzi exoxa ngodaba lolu.
Lezo nkulumo sizizwa kakhulu zikhulunywa ku-social media, kwenziwa ama-expresses kulokho kwakuthiwa yi-Twitter. Nakwezinye nje indawo ku-social media, abo-Facebook, nakho kubo ma-WhatsApp lapha emagroupsini, sizwe sekunezinto endulo eziqinileyo, ezinye eziphambukileyo mpela ezithembisa ukulwisa ama-South Africa. Sizwe omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesitshona ethi yena kuzomele badudulwe laba bantu baye lesoto ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethi abantu bakithi behlambalazwa beseyiswa. Yonke lento ayisiphathi kahle, iyasithukuluza lathi singabakhokheli. Kodwa-ke into esiyitshoyo ukuthi akungabi yukuthi ngenxa yokuthukuluzwa abantu sebezilibala bona ukuthi bayizethekeli ezweni labantu, futhi kulesimilo langendlela yokuziphatha esiyaziyo thina esakhuliswa ngayo.
Kuyini okwenze konke khonokho kwaqala abantu sebezikhuluma into ezinje?
Indala vele into yezenophobia lapha eSouth Africa, kanti sekuba kakhulu ukuzwakala njalo nje lakho futhi khonale kuma-social media kule yihleko labantu ababe bezihlupa ngama-patriot, into ezifana naleyezo bethuka behlambalaza amaZimbabweni bawatshela ngokunuka, bewatshela ngobugwala. So kuyakhanya ukuthi sekufike lapho abanye babantu bakithi asebefila ngathi sokumele bakuphendule lokho, kanti thina sithi ha-a, hlisani imimoya yonke lento iyananzeleleka ukuhlambalaza nokuthethiswa kwenu, kodwa akusiyo indlela yokurisponda ngayo le. Zikhona indlela nama-structures esingakwenza lokho ngendlela nathi esifanele isinike isithunzi ingahlambalazi ibizo lethu nebizo lesizwe sakithi.
Ye, abantu abazondiswa ngelokho kwenziwe i-Democratic Alliance kade ixutshanisana labadabuka eZimbabwe khona ngale mfuleni eLimpopo.
Lokho-ke yikho kuthele yonke iparafina, umlilo uvele ukhona, kodwa iparafina yonke ithelwe yilokho-ke okwabomakhenzi, ngoba nakho mase kuyukuthi abantu bazofila ngathi hayi sebezogijinyiswa ngempela njengezilwanyana. Mhlawumbe ukubathelela lowo mfutho esesiwubona umisguided kakhulu ukuthi no, they cannot respond ngendlela abaput South Africa First Dayton Mackenzie abenza ngakhona. Bona abayenze into yabo ngokuzithiba nokuzithoba. Siyakunanzelela mpela ukuthi lakho lokho mpela yikho okuthela iparafini kakhulu, kodwa-ke indala nje into yokuthi kube kutshintshwana ngamazwi between ama-South Africa namaZimbabweni. Kungekho kuzinga leli esesikubona ngalo sokuthi-ke hawu sokungumhlambukazela uSipho.
UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg kule South Africa. Uyathokozela eZimbabwe ngohlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugurawundi oluzaqhutshwa zinduna eMatabeleland. Abaphikisayo bathi akumelanga uhlelo lolu luphathwe zinduna, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi luzaqhutshwa ngemfanelo zinduna. Ake sizwe uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele we-Freedom Alliance, exoxa ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee. UNcube usungula lolu daba.
Imathebe ndifile ngendaba zegugurawundi ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali, alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi yaafekta sonke lami ngingi,
kodwa liyayithinga akuyivume, akuyivume ukuthi yenziwa kanti wayenzani. Yayenziwa ngubani igugurawundi? Ngubani oyenzani?
Ukwambuza imbuzi
yizani, nxa ungakwazi yizani, kodwa yena namhlanje yafika
sikhuluma ngayo inqube kaziyo zani ujongwe le yizani inhlangano yalo lezaphu okahlangana ubaba unkomo lo baba umgabe.
Awulaqiniso bakuthi izaphu iyona leya yakudala eyalisa abantu ukudemonstrator, iyo yakudala yona leya. Izaphu ungayifani khona
ungaziphozela into engasiyo nkosi yami. Mina ngithe siyizanu PF entsha evela kuzanu
Joe. Mina lawe singama-victims babajuma, mina lawe singama-victims
bahlanganisa amaphathi omabili ona lawana kusenzelwa ukuthula lokuxolelana.
Ukuthula kunokuthula khonapho kuzaliswa abantu ukuthi bayidemonstrate.
Ufake izinduna ukuthi
zenzeni
iphele.
Uvumelani nabantu bayidemonstrate
babachuma?
Uvumelani abantu bayidemonstrate babachuma? Ayeke into leli yenzani?
Yebo, siyenzekani.
AbaNdebele yahlukumezana the part of Midlands, angithi so yinto yethu sonke, asonke i-opposition singabe lokufuna ukusikowa amapoints.
Vumelani abantu
bademonstrate, sibuhlungu ngakho, yikho sifuna kulungiswe. Yikho bona sathi umongameli wethu ngathathi i-Rosen ama-steps ukuthi kulungiswe kunoko, yikho wabiza
ama-stakeholders
wonke, ama-community based organizations wonke abizwa e-status lobulawa labantu rights. Sikwenze njani? Kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambi into leyi
akusebenzi,
kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo.
Akusebenzi lokho.
So akithina emandebeleni ngabe induna siyazihlonipha, so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yegugurawundi ufuna abuse as opposition
kumele licho qala ukuthi wabulala abantu ngubani izinduna
umuntu was affected
ngubani wabulala abantu
out of his wisdom
ngiyalizwa kakhulu ngingene kunapa
no hazo kube le unity yiko kuba le unity mhla ka 22 December 1987
ngomkomo
sebo abantu laba baloku besibulala besibulala manje ngone kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative yabamkomo kumele kumele simbuke for that sacrifice ayenzayo ukuthi hayi ngono kubanjani laba kuphela okuhlelo kwabantu belebele kubebulala
yeye ngiyalizwa kakhulu igolide ngiyalizwa kakhulu
into yaphethe
akunabantu ababulalayo chuma izani yabulala abantu ungathi abantu babebulala ngubani umuntu ezani wabulawayo
yikho ngithe izani yaphela kudala ngosi kathe isiphepho ehlanganisa iphepho zaphu lezalo jonge
yantu lapho ke sengizwe sengizwe kahle
zaphu lezalo jonge ukungenisa ekhanda konoku kugcile baba akuna problem babu yenzi baphume beyifoma okunye kona ngale eceleni but thina sathiwa ngoba unkomo la sibuye ngephefu zaphu lezalo jonge elababa umgabe kwahlangana kwaba yizalo phefu
ye ngiyalizwa kakhulu ke ekugcineni konapho ngizacela ukuthi ubaba uncube aphosela lakhe ngegugu rawundi khonokho kwezinduna ubaba ugolide uzalandela khonapho ngamafutshane sibili
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani owabulala abantu waye babulalelani ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwanga kakusebenzi akuthumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethunywa ngubani waye babulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziweni ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningcekeza enziwe izalo and izalo ingavumi ukuthi khona into le bayenzi othuma yebabasekela impemu ngabe bahle batshelane kwafana ukuthi akuvumi ukuthi izalo yabulala abantu
ye baba ugolide ngamafushane khonapho
umfowethu uncube lapha kushouthi ngawo zisiza ukuhamba njani indula sokuthi zizokhuluma indula zizohlaza bona labo amavictimo nalawo yiwo afunakalayo emhlanganweni walowo lezinduna bekhuluma khonoko okhulumayo ubaba ncube uvunyele ukuthi ukukhulume emhlanganweni walaloo yabo sibizwe izinduna
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance Zingangeni kusigaba esilandelayo sinesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane ophikisayo kwele Sudan umnumzana Osman Sonko usevinjwe lidale le-Constitutional Council elithi amaphepha akhe abengaphelelanga ukuba angene ukhetho lwalonyaka uSonko waba ngowesithathu ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 inkosi yakwele Jordan uKing Abdallah futhi uza kuba lokugedla kwamazinyo uma kungamiswanga impi ephakathi kwele Israel leHamas uthe le Melika kumele litshele ele Israel ukuba lingahlaseli eGaza lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu
siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo sisenzelana amhlophe ukuthi thina abanye sesingenile kuwo umnyaka lo omtsha kungathi kokuhlakanipha kwethu mbukwenza kwethu kodwa kuyintando la amandla kaSomandla ongehlulekiyo enhlelweni zakhe ungafanani lathi esenza amaphutha kusa kwamalanga ukubona kwakho umnyaka 2024 akulona iphutha kuNkulunkulu kuyinjongo kuyinhloso kuluthando lwakhe lentando yakhe ukubana mina lawe sibe khona kulo umnyaka ka-2024 bebebaningi abafisile ukuthi bangene kuwo abanye bethembe kade bekuthembile inotho yabo amandla abo izikhundla zabo ukuziphakamisa kwabo konke lokho uNkulunkulu kubekezelele ukuthi kube khona kodwa ke namhlanje ke sikhangeleni incwadi yabase Corinth 5 sikhangeleke uverse 17 esimbale ngeviki liphele sekufika ku 18 namhlanje kufundeka kanje kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha ukuqala kudlulile beka sekuvele okusha 18 kepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Lapha ke sizwa uPaul etshela bona baseKorinte ukuthi yebo kudala kwedlule sekuvele okusha. Okusha yikuphi? Okusha yikubana siguquke sintshintshe ngothando lukaKristu sibe izidalwa ezintsha ekwenzeni. Yebo iminyaka yethu yabe iqhubeka ikhula isiya phambili. Yebo siyabe siloku sikhula siguga kodwa ubusha obuchiwoyo kuchiwo umuntu ongaphakathi ukuthi izinto ebezikhona ngayizolo kazedlule siqalise ngezinto ezinhle ezintsha yonke into entsha imvama iba into elobuhle lesicathulo lesigqoko lemota la ngiyini olakho lendlu kusese kutsha kwakukhwabitheka kwakukuhle kubukeka kuthandeka kodwa ukuhamba kwesikhathi kwaguga kodwa ke umuntu laye njengoba kuguga inyama kodwa ulakho ubana azivuselele ngaphakathi abe umuntu omutsha nxa ekade esaziwa njengomuntu odlama odlakela wamanga ixoko oxabanisayo ongathembakalanga olamanga azintshintshe yena ngaphakathi azitshele ukubana umnyaka ka-2024 ngifuna ukuba umuntu wehlukileyo kuze kumangale lalabana ade becabanga ukuthi lo muntu uyaqhubeka ngalobo bubi akade labo eminyakeni odlulileyo umnyaka lo awube yinkonzo nxa sithi inkonzo asitsho ukuya emacaweni lapha esikhonzela khona ngaphakathi kwezihlahla lapha esingenela khona utsho inkonzo yangaphakathi ukubana nxa izinto bezingazihambi kuhle phakathi kwabantwana labazali phakathi kwabathetheneyo phakathi kwabasebenzayo labaqhatshi babo phakathi kwababusi ababusayo lababuswayo kumele kube lokubuyisana kuxolelwane kulungiswane ukuze impilo le eka 2024 ibe impilo engcono kakhulu kulale eka 2023 nxa senza amaphutha asivumenini siyacela ukubana konke esikuqalisa lonyaka umnyaka uqalisa kakube isibusiso kube inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu kanye loNkulunkulu uqobo lakhe asikhulekele Thixo sicela ukubuyisana lawe kuqala ukuze sibuyisane nalabo esihlala labo endaweni zethu ezijiniyo Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosi Ntimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo sibe sizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi
kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha lapha sikhangele kakhulu indaba esingathi ngesikhiwa eze-sexual reproductive health sizame ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abatsha sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa besemacansini bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI imikhuhlane njengabo-HIV kakhulu ukusebenza labasha emadolobheni. Senzelekele sinkhuhlane emaqansini yemetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo luqhatheke kanganani?
Ihlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga. Singathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izinto lezi bazenza bengelalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hathi ukuthi siphangise kuye emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Senzele esikhathini esibengi abatsha abakhona kade bakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi. Xa sikhangele ivinani employment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usinikile information kodwa nxa yengela okokufaka esiswini ngizakunika umzathu ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana wenkazana lobo unike information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajivile endlini asisekungela kuhla kungabuya ubaba ungumbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngithwelile okuzanini okokudla. So ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele esilwenzayo lona lukhona vele esingathi khona ama-live project nebesibafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise. Laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya abafisa ukufuya izimo inkukhu besenza ama-projects labo siyabasapota sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi yenze ama-projects lawo. Lami ngathi ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje lami ngaqadanga ngomunye wabatsha eli-PhD gate ngakhula lami ngathi ngathi lapho sengikhona. Ungananzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini ngiyenza ngiphilise. Nangikukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenzayo siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kanti kuprinta ama-t-shirt e-corporate for i-corporate way siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations ama-company nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi
kampani yami kuthiwa yi-Snowflake Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 e-package center kobulawayo ku-8aveni le-Fire Street. Abafuna ukuthi basinde bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumba ezithi 0712333952.
Umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangela lendawo asikwaniseni ukuthi sigcine lathi nxa sokufika isikhathi sethu ukuthi sesingabe singabadala sikwanise ukuthi silizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu.
Okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo nguDabo Kanube yise Washington DC.
Okwamanje-ke wathi singene kwezomculo lapho sixoxa khona lo Robert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo ocula ingoma elodumo ethi Gwabi Gwabi. Umthani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Gwabi gwabi kuzwa le ntombi yami ihlala enkambe shiyo yantanda gwabi gwabi kuzwa le ntombi yami
ngokusondo kwaba ngokuthi ngoba ngiyintana wazala.
Wena wazalwa ngawuphi umnyaka?
Ngazalwa 1969.
Ye akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi?
Thina ngekhaya simajaha amane intombazana eyiwa. So ubaba wasihlala laye khonapho eNyimakweni wabhubha vele sihlala laye khonapho eNyimakweni
uuza
isugari fina kodwa ngapha ecula imizi.
Ye umama-ke ungaphi umama kathesi?
Umama laye sasiya wabhubha 1989.
Ye akusitshele imbali kababa la
khanya wayeshaya kakhulu imizi wenza izimali khonapho ngama-16 up to 17 khona wenza izimali umhlaba wonke jikelele e-America lase-UK
Ye, akutsho ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo ubaba yipi?
Wenza izimanga ngoba isaba wonke nje yayithakazelela ingoma igwabigwabi.
Ye, akusethi khona manje lifisa ukuthi liyenzeni ngomculo kababa?
Ibone ukuthi nesithi siyawuphakamisa umculo kababa ngoba likhulunani kunomunye usethi layo vele kucula esekhethanupoulaa siphakamisa umculo kababa.
Ye, nxa sikhangela lizawuphakamisa njani?
Siyaphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshazi ngezyana siyaphinda sizitshaye futhi.
Ye, lizakwenza nini lokho?
Ye,
siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi kuyathengiswa. Kambe ngobani abathengisa ingoma leyi imhlaba wonke sibili?
Ikhosi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP ngenaNetherlands amakhodis lawa online. So asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefit yaokuthengisiwe amakhodis nalawo futhi ngisawuthenga okukhulu.
Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shu yantanda. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shu yantanda. Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana. Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana. Gwabi gwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni. Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana. Wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi. Mina eyami nansi ngilayo bona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalele. Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana. Ngizakuthengela amabhanzi iziwiji lebhanana. Gwabi gwabi
kuye lapho kade limuzwe ekhuluma ke nguRobert Spanda umntaka George Spanda wacula ingoma ethi gwabi gwabi. Sizaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo, kodwa kunjalo ke khona kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa uGeorge Spanda, kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani. So umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani. Nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo-ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali.
Gwabi gwabi mfana asazi wethu wena wena ntombi. Sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapho. Ngizakuthengela amabhanzi iziwiji konke lebhanana. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shu yantanda. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shu yantanda. Ngizakuthengela amabhanzi.
Ye, sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo. Kuhle ngabantu abalithumi lanhlanje abadikelelekelwe ngumgodi ePenalonga. Kukhuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe. Bazondiswe ngokwenziwe libandla le-Patriotic Alliance. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe ngenxa yohlelo lwe-Gukurahundi okumele lukhokhelwe zinduna. Lingakhohlwa-ke ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zaphinda njalo +1 202 465 0318.
Walivalisa ngenjabulo umthembo sithemba ukeep stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.